akusithandabuzi ukuthi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa babanjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe yi-CCC. Sebedliwe ngumongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusimbisele muva. Lokhu kusipha isympathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Silamabillboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa baphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapholisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama high court lezeki kuyinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophile umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo-2008 kule rirani okwakhalala khona uTswangirai. Abantu baqunywa izandla bebulawa amasotsha ahlathatha over i-electoral process izeki yafakwa eceleni. Yikho ke siyakwazi umizanu sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lo nyaka hatshibo uChamisa lesisi si 1-1 abantu bathi ongasoyi kufeka.